Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livukana njani mtwazo muhle siyalambulela ku msakazo we Studio 7 lamhlanje ngolwesibili mhla ka 11 pandula 2018 igama lami ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje umphathi ntambo wezemali uthi kumele kubiselwe idola leZimbabwe ukwenzela ukuthi umnotho ututhuke ngemfanelo.
Ultimately, we would like to have a Zimbabwe dollar that is stable, that people have confidence in.
Siyabona ukuthi ekugcineni kwakho konke lokhu sifisa ukuthi kube le mali yelizwe leZimbabwe ezabe yiyo eyakwenza ukuthi umnotho ututhuke ngemfanelo.
Ibandla leZANU-PF lithi abantu kabakhohlwe ngokhetho bakhe ilizwe leZimbabwe.
So kumele ke silandele ilizwi likababa uMnangagwa lokuthi unite. Kumele sithi singayenza konoko sifakeni umbono sonkeni njengabantwana beZimbabwe sikhohlweni ngepolitics zamaphathi ezixeganisayo. Kanti abantu kababoni yini ukuthi uyazama umuntu kamlini.
Umanyano we-MTC Alliance ukhetha inkokeli entsha kulandela ukuguqulwa kwawo ukuthi ube libandla.
Kulezikhundla eziningi ezifakiwe ama-portfolio secretaries lokuthi abazabe besiza ngama-shadow secretaries ePhalamende.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi abantu abakhohlwe ngokhetho olusanda kwenziwa bakhe ilizwe leZimbabwe elibhekane lokusilela kwemali lokunye okufanayo. Amalunga ebandla leli athi akuncedi lutho ukuthi amabandla aphikisayo aqhubekele phambili lusana leZANU-PF elanqoba kukhetho olwenziwe ngoNtulikazi. Athi kayisoze iguquke impumelo yokhetho olusanda kwenziwa eZimbabwe ngoba lo mthethwandaba wakubeka sobala ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye wanqobayo kukhetho lukamongameli. Omunye wabafisa ukuthi uZulu akhangele ukuthuthukisa ilizwe leZimbabwe ngumnumzana Dingumuzi Phuthi osanda kukhethwa ukuba amele isiqindi sebulilima edale lephalamende. Uqalisa ingxoxo ngokuncoma konke okwenziwa nguMnangagwa.
Into yakuqala enhle engithanda ukuyibabaza yibuciko obutshengiswa ngubaba lo esithi ngu-Emmerson Mnangagwa lo. Umuntu otshengisa ukuthi iZimbabwe uyazida iphumputhi. Umuntu oveza ukuthi ukuba inkaba yakhe ibe senkabazwe eMidlands kutshengisa ukuthi uyasazi thina ngapha umhlubulo wesiNdebeleni abekwazi abanye abakithi abale eMpumalanga. Ngoba uthe eqala into le watshengisela ukuthi yena kalankethe Richard. Inketha bethabi ngenye yezitha zomnotho lokuphumelela esibisele muva esikhathini esiningi njengezizalwane zeZimbabwe. Ngitsho ngesikhathi sempi inketha bethabi ivele iyikhensa iyimvukuzane.
Kulabanye abathi noba kunjalo ibandla le-MDC lokho lisithi lona yilo elanqobayo, so akula nto eyakwenzakala eZimbabwe.
Mina okwakuqala engiza kutsho mntakababa ngokokuthi kanti bana ngithe esiza kwenza kuzavela kubuciko esibubone kubaba uMnangagwa kuphinde kuvele ku-cabinet selection ayenzileyo okuzaba yindlela esiza formulate ama-policies ahambayo. Okwe-MDC lokhu ngizathanda ukuthi ngijaji singabothi MDC sizathi MDC nje ngoba emngxenye kulabakhokheli abanikwa imali bancindele bodwa abawona ibizo le-opposition force yeZimbabwe kuthiwa yi-MDC. Kodwa thina abalandeli be-MDC esiphila labo emakhaya, esihambana labo emigwaqweni, esiwosa labo inyama, esiphila labo njengabantu abazalwa ngumama lobaba munye njengabantwana beZimbabwe, ngoba imibono kumele ihlukane. Bona kabalandaba lakhonokho bayavuma bathi uba uMnangagwa wawina ngoba babona ukuthiza esakwenzayo, bazi balandela futhi okwaphuma emthethwandaba. Bayakwazi njalo ukuthi izinto sezihamba kuhle ngoba ubaba uMnangagwa ngumuntu ongadingi ukubusa, ngumuntu odinga ukulungisa amaphutha abakhona elizweni. Pho ke ukuthi sithi i-MDC ngibona ngazathi abantu bakamlimi kwesinye isikhathi sesibagcona bebonke nje ngendlela engayisiyo. Kasi pho ngupointa sithi kulabantu abanikwa imali ngama-donors, abantu abanikwa imali ngama-co-institutions, ama-foreign national. abantu abanika imali in order to cause alarm and despondence in the country. How can somebody oppose the constitutional court ruling eyayiveza egcekeni ukuthi kwahamba njani, which was televised internationally, into eyayizwisiseka kuwo wonke umuntu ofundileyo longafundanga ukuthi imi kanjani. Hayi, kasilungiseni ilizwe bakwethu. Khonokokuba silokhu sidonswa ngokuthi kuthiwa i-opposition, opposition what?
Ye, kodwa kulabanye phela bathi khonoko okukhuluma ngakho ukuthi kulabantu abanikwa imali ule qiniso lankhona elokuthi hayi phela nanku siyakubona abanikwa imali.
Hathi mina angikhulumi nge-evidence, mina ngikhuluma nge-research ukuthi iyasithengisa ukuthi i-opposition yavela ngayo. When the opposition yathi iqalisa ngo, actually i-opposition yeZimbabwe ukuthiwa i-MDC abantu bathi yaqala ngo-99. No, opposition political party yaqala ngo-1996 ifonywa ngumuntu owakuthiwa ngu-George Lemke. U-George Lemke oyisizalwane seDenmark owayethunywe ukuzoguqula i-ZTTU ukuthi ingameli izisebenzi ibe yi-political party.
Ye, ngaso uzokuyiwa phambili pho kumele kwenziweni futhi.
Sokumele ke silandele ilizwi likababa uMnangagwa lokuthi unite, re-engage. Ukuthi re-engage, kumele bona laba abanamazwe esasikhubane lawo, kumele baqalise ukunanzelela ukuthi hayi, abantu laba badinga ubungane, ukuthi abantu bakhumisa nomlotha, sithi hayi sesizwanana njalo. Nxa sokuzwananwa, laba kabakhitheke izijezo zomnotho wabo, ama-sanctions. Laba ke kabayenze ukuthi ubungane. Angithi we scrapped out ama-conditions okusebenzela kuleli lizwe, okwe-indigenization policy konkana. Kati bafuna size siguqe sikhothe ngakwabo. So, kumele sithi singayenza khonokho, sifakeni umbono sonke njengabantwana beZimbabwe, sikhohlweni nge-politics zamaparty ezixeganisayo. Kanti abantu kababoni yini ukuthi uyazama umuntu kaMlimi. UMnangagwa has gone all forces out to try and do the best for this country. But people just want to remain behola, behlala ezindlini ezivula amagede ngama-remote at the expense of the suffering yabanye abantu. Kunje kathesi ngivele ekhaya ePlumps koTokwane. Ngithe ngisuka kuma-celebrations okuwina eDombodema, ngikhrose emfuleni uThekwane ngawula bridge, ngakhrosa ngadlula koTekhanga, ngangena amagaragata, ngadlula futhi emvuyeni ePlumps. The roads are bad. Why? It's because of these economic sanctions. Lokudonselana mtakababa. Izinja ezingu-2 zingabe zilokhu zidonselana zibhongelana zikhangela ithambo. Leze lithathwe ngeyinye esithathu zingayidlali, zingalidlanga lelo thambo.
Lo ngumnumzana Dingumuzi Phuthi omele isiqindise bulili mangu edalela eParliamente. Xoxe laye ekobulawayo. Unkosazana Dabita Kumalo uthi uPhuthi uyazikhulumela nje.
Abantu bezanu maZimbabwe amahle, hlalani libazi ukuthi sebafunda ukuzigambela amanga, bafike esigabeni sokuthi amanga abasethi baliqiniso. Ngoba kanti okumangalisayo ngomnangagwa namhlanje ukuthi ufake icabinet ungene nini, omgabe bamkhiphe nini. Last year sikhuluma kunje nje ifiwela kakusela emashobi sezathenga inkulu. So angibontu bangomani ayisho ndaba yabo sebafunda ukuzigambela amanga, sekanti lathi kumele silandele amangabo.
Ye, bakhuluma njalo ukuthi iMDC ngabantu abanye abafumbathiswa imali ngabantu abentshonalanga. So ke abakhuluma vele konke bakhulumela amazwi entshonalanga. Ungathi ninqaba phendulo kona.
Sifumbathiswa imali ukuthi siyenzani ngemali yankhona. Kabasitshele bona ukuthi imali kaZulu abayitshontshe ekuseni emini lantambama, sisidla imbuya ngoluthi, asilafuel, asilanithi. Ingaphi sifumbathiswa, ngathi babafumbathiswa umakhuphe ukuthi adilize umhlangano kaZulu. Manje bebelamanga ngoba kabasawudilizanga ngobabo u-advocate Chamisa wawina ukhethe loba ngumongameli welizwe laseZimbabwe.
Ibathi njalo lichitha isikhathi lokho senza imihlangano yenu. So ke bathi kwakadesi ngcono phela ibambane lebandla leZANU-PF lisebenze lani kwezithi lithuthukise ilizwe. Kambe ungathini kona?
Le imihlolo sibili esingakaze siyizwa njengantwana basibambana namasipeli okuyantshontsha yini. Asoze sibambane nabo, bathi bona banqoba kukhetho. Kanti kithi sebefunani, thina esesikwenza ukuyangena kuZulu ukuyamazisa ukuthi ukhetho lwahamba njani, sanqoba njani, njalo iZANU yantshontsha. So kona nqabe zitshela ukuthi babantshontshe ukhetho lwantshontsheka yini. Asambeni kuyantshontsha i-economy, sibona bazayintshontsha yini. Umba bazathumela amasotsha bayedubula amaprayizi emasupermarket.
Ye, baphinda futhi bekhulume ukuthi phela kulezi jezo zenotho bayacabanga ukuthi vele MDC yiyo phela ezibambe esidukwini. Ngakho kumele lilwise ukuthi zikhitshwe kwezithi ilizwe leZimbabwe lithuthuke. Kambe lizakwenza khonokho?
izijeziso zenotho izigera yaba khona ngesizathu sokwephula ilungelo likaZulu. Kathesi umphakathi umhlaba wonke ujikelele ukhanyele, badubile abantu, babulala abantu. Yiyo indaba eyenza ukuthi izijeziso zenotho zibe khona esithi ngama-sanctions. Njalo ama-sanctions wona lawa awalani labantwana baseZimbabwe, ngoba lokhu sithola ukuthiwa i-humanitarian aid yompuphu labokhokhi ngoyela abayivele ku-US. Izijeziso zomnotho lezi abakhuluma ngazo ngezokuthi kabasoze banelise ukuthi bahambe e-Europe baye kuva imali abayintshontshe kuleli lizwe okuthiwa ngama-travel bans. Abangeni e-UK, abangeni e-US, anyway e-Europe kabangeni ngokuthi bayephula ulungelo loluntu. Khathesi bamthengisile umhlaba wonke ngokubulala abantu abayisikisi bedutshulwa ngamasosha umphakathi ukhanyele.
So vele alizimiselanga ukuthi lisebenze sebenzelane lezano nje ngenye indlela.
Aso hayi eso senzenze mina sawina phela uba kuthanga wena nge 2.6 million votes. Kanti yena mina ngakho wawina ngama votes amangaki. Thina sawina kukhetho. So sesiyatshela uZulu ukuthi hayi ukhetho sawina. Ukwenzela ukuthi singene sivuthe leli lizwe uZulu ngeke zakutshela ukuthi senzeni.
Lo ngonkosazana Dabita Khumalo umgcini sihlalo webandla le MTC Alliance obekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Umnumzana Mthuli Ncube osanda kukhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ngumphathintambo wezemali uthi kumele kubiselwe idola leZimbabwe. Uncube wethule lokhu ngesikhathi ekhuluma lentathe lezindaba esigodlweni sikamongameli eHarare lapho ofungiswe khona labanye bakhe ukuthi baqalise umsebenzi welizwe. Uthi uza kwethula okumele kwenziwe ngemali yelizwe leZimbabwe ekupheleni kwenyanga kulokhu okubizwa ngokuthi yi-monetary policy statement. Uncube uthi basebenza kancane kancane ukuze kulungiswe konke lokhu, kodwa ke okukhanya kusobala ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe uzathuthuka nxa imali ngaguquka.
My vision, which is, and is really, I support the president's vision of turning Zimbabwe into a middle-income country in the next few years. It is doable. That will require pushing forward with stronger growth.
Engikubonayo njalo engikunakanayo yikhona okuke okucatshangwa ngumongameli. Ngibona ukuthi kumele sisebenze sibili gadalala ukwenzela ukuthi silungise umnotho welizwe leZimbabwe. Singawulungisa kuhle umnotho lowo kuzaba labantu abaningi abakulokhu okuthiwa yi-middle class, kwenza ukuthi abantu benelise ukuziphilisa.
Ultimately, we would like to have a Zimbabwe dollar that is stable, that people have confidence in.
Siyabona ukuthi ekugcineni kwakho konke lokhu sifisa ukuthi kube le mali yelizwe leZimbabwe ezabe yiyo eyayikwenza ukuthi umnotho uthuthuke ngemfanelo. Kube lokubolekana kwemali kumbe ukuboleka imali abanye abantu abafisa ukuba layo. Ngakho-ke siyakubona ukuthi phezu kwalokho esikwenzayo konke siyabe sikhangelele ukuthi ilizwe leZimbabwe libe le mali yalo. Imali yalo phela yiyo eyinsika yomnotho.
Abanye abantu kodwa bathi kwesabisa kakhulu ukubiselwa kwedola leZimbabwe elenza ukuthi umnotho uphose udilike kusukela ngomnyaka ka-2000 kusiya umnyaka ka-2008. Kulabanye njalo abasekela okufiswa umnumzana Mthuli Ncube abanjengomnumzana Mbuzi Ncube webandla le-MDCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe.
Umbono wakhe nxa kuyiwo lona lo okuthi iZimbabwe kumele ukuthi siye kuZimbabwe dollar, mna ngiyavumelana laye ngoba phela simphe umsebenzi lo thina ukuthi khona zama ukuthi asilungisele umkhonomi wethu. And kakho omunye umuntu engimbona sibile qualified mina nje ukwenza i-research yami engiyenzileyo ngayo Mthuli Ncube ukuthi engasikhipha kulolu dube sikilo. Ngombono wakhe yena sibili le research esengiyibalile lokhu akuthoyo kuyabe ku-right sibili, ngoba ibhondi siyayibona ukuthi ekuqaliseni yaqala kuthiwa ibhondi notice afanana kanye equivalence yayo le-US dollar, kodwa sesiyibonile phela kathesi ibhondi ukuthi it's almost 1:2 kathesi lapha kuma-black market yabo.
Ye, kodwa nxa sikhangela-ke kulabantu abanye abathi bayesaba ukuthi idola liphenduke eZimbabwe ngoba bakhumbula imali leyana babeyithola ngamabhara leya ungathi nangakhonokho.
Well, ikho khona okuengikutshoyo ukuthi uyabona uku-adjust-a vele from one economic condition usiya kweyinye kuza letha ubuhlungu sivile. Kodwa into esingayaziyo leyo ukuthi kuzaba yibuhlungu yini. Kumele sithembele kuye umnumzana uMthuli Ncube ukuthi njengoba izinto lezi yena wazifundela ingcwethi kizo ukuthi yonke nje into angabe ezama ukuthi ayirecommende ukuthi khona sizame ukuthi siphume kulolu dubesi kilo, kumele sizame ukuthi simsekele, you know, ayikhona ukuthi sibe simphikisa ngani thina ithi ngcwethi kuzo into ze-economy lezi. Uyabona mnumzana tu.
Umnumzana Mozi Ncube lilunga lebandla le-MTCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khubhe. Sixoxelaye ese-Washington DC khonapha kwele Melika. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi kwezombusazwe.
Singasinceda kakhulu ngoba abantu basesekhaya badibekile, akunamali. Le-US dollar bayisebenzisayo ekhaya, i-US dollar lapha idola iyagada ibhasi kumbe uyakwanisa ukuthenga isinkwa. Ekhaya abantu basebenzisa i-US dollar bangayikhoti, eyenza ukuthi impilo zabo zibe nzima ngoba intengo ithuka ibe phezulu. Hayi, mina ngiyavumelana layo uNcube nxa ekhuluma ngokuthi kumele sisele idola ngoba kuzanceda abantu abaningi. Lokuthi lathi sizakwanelisa ukuthenga izinto ngentengo efaneleyo ekhaya, emuntwini osebenzayo ofola iZimbabwe dola athenge kuhle, abhadale zonke izinto zakhe, imfanelo zakhe azisebenzisayo ngemali ayiholayo. Hhathi umuntu esihlalela eZimbabwe idola ivele ingekho, iyo esetshenziswayo ukuthi ibhasi sikhangelelisa ibhasi imalini, kodwa idola yakhona ingalalinganiso esifaneleyo.
Ye, kodwa kulabanye abayisabayo kodwa ukuthi idola phela uyahamba uzuthwele futhi amaqubaquba enxa kungabuyela kunkana kwakuyikho khona kuqala. Akubona ukuthi kungaba njani?
Hayi, lokhana kwakuqala ukuthi idola yaqinisiwa yi-inflation. Thina maZimbabwe sesilokwesaba kakhulu. Mina ngibona ngani lapha esesikhona kathesi sisesimeni sokuguqula, and izinto nxa ziguqulwa asoze ziguqulwe ngendlela esiphangiphangi
njengoba esithi kuzayibisela mpitana mpitana. Unkosikazi Priscilla Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe, esixoxelaye eseSeattle eWashington khonapha kwele Melika. Umanyano we-MTC Alliance izolo ukhethe umnumzana Weshman Ncube lo mnumzana Morgan Komiti ukuthi babe ngabasekeli bakamnumzana Nelson Jamisa ndawonye lo mnumzana Elias Mutsuri. Unkosazana Davida Khumalo ukhethwe ukuba umgcinisihlalo, njalo umsekeli wakhe umnumzana Tendai Biti. Umanyano lo usulibandla linye. Sixoxe lo Makhumalo, yena okhethwe njalo ukuba ngumkhokeli wamalunga e-MTC Alliance edale lepalamende.
Kulezikhundla eziningi ezifakiwe ama-portfolio secretaries lokuthi abazabe besiza ngama-shadow secretaries e-parliament. So ngilethemba ukuthi njengebandla sizakhipha ugwalo silitshengisela ukuthi ngubani ongene kusiphi isikhundla, ngoba baningi kakhulu ngengamaqamba amaziso.
Ibandla iselibambene liqhubeka liyi-MDC Alliance kumbe ebizweni sokusiba njani khonapho?
Njengebandla-ke yakhonokho ama-alliance partners bazakhipha umbiko ngoba bebehlangene ukuthi uhambisa njani ukuthi i-MDC Alliance kumbe i-MDC. So ngilethemba ukuthi kusasa, kuhambi kwakusasa, babezebekhipha umbiko ukuthi sihamba njani. Kodwa kukhona ukuthi abanye bethu bonke sesizabambana sibe nyandani.
Selibambene, libambene kuhle, akuzange kube lokuxokozela kumbe kube lokukhalalelana ukulwisana endabeni zezikhundla lapha?
Hayi, ukulwisana kakukho. Kwenza ukuthi kumelelani okumumethe ukuthi ungubani ongene ngaphi. Lapho sizabona khona ukuthi hayi, sizamile ukuthi singenise labanye bethu laba kade bengaphandle, sidinga indlela zokuthi sigenqule umbuso wezayo.
Wena njengomgcinisihlalo webandla omutsha, kuyini okuthembisa abalandeli bebandla?
Okwakhathi singingabathembisa lutho. Ngifuna ukuthi ngiye ngihambe ngihlala phansi lobaba ukomiti obenguye ezongumgcinisihlalo ukuthi angitshengise ukuthi uvela ngaphi, ucine ngaphi. Lami ngase ngisuka-ke lapho acine khona, ngizakwazisa uZulu ukuthi sabe sesisebenza ngayo.
Uhulumende kamnanga kwalo omutsha limbona njani?
Ukhulumende ama ministers lapha beNangagwa akuntshintshi lutho Ntunga ngoba lapha indaba ekhona ngokuthi uMnangagwa uthethe imbodlela entsha eklini wathatha amafutha ekhukhungeni kuthiwa khona ama-chips asemnyama sithi asekechu wawathele embodleleni na akuntshintshanga lutho alokhu emnyama amafutha ngoba nxa kuyukuthi ungumongameli ungena esikhundleni ngendlela athena wawina ngayo leyo i-50.6% leyo kanti yini indaba kungasela kudla ezitolo yini indaba intengo zezinto zezikwelile yini indaba sesingasela mafuthi kuyakhombisa ukuthi akazanga nqobe so abake bazame sibone ukuthi kuyini abazakwenza ukwehlula ukuthi bakwenze nge-38 years bebusa belomgabe la esebenza lomgabe namhla sekunguye asazi ukuthi bazantshintshana ngoba lapha nxa sesithi vele kumnyama kumnyama ngoba kutshintsha kube mhlophe.
Unkosazana Dabita Khumalo ngumgcini sihlalo we-MTC Alliance wekhuluma lo ntukameli Nkomo ese ekobulawayo. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zithakazelela ukukhethwa kwankosikazi Judith Ncube ukuthi abe ngumphathintambo wesabelo sakobulawayo. U-Anasisi Jezia Ndlovu usethulela lolo daba.
Uzulu wakobulawayo wamukele ngezandla zombili unkosikazi Ncube othatha isikhundla esichiwe ngunkosikazi Angeline Masuku ethi ubukhokheli bakhe ababuphumputhi. Umphathintambo wakobulawayo umsebenzi wakhe ngokuba ngummeli wesigaba kumongameli ebantwini kanye lokubona ngentuthuko yesigaba esebenza lengatsha zikahulumende. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi akusenjalo uyakuchaza lokho.
Kahle kahle uprovincial minister ngummeli wabantu besigaba kumbe province kumongameli welizwe ngumuntu okhangele ezentuthuko for iprovince naleyo wonke lama affairs abantu adingakalayo ukuthi umongameli bekwazi konke lokhu kumbe kusebenze khona kodwa ngendlela esasebenza ngayo eZimbabwe isephula iconstitution yethu sokwaphendulelwa lokhu. Uprovincial minister sengummeli kamongameli ebantwini sengumuntu ohlale kuya lezinto zikamongameli kuphela akusela lanithuway ekufanele ibe khona ukuthi kube isikhalazo zabantu siya kumongameli kumbe ama-developmental agenda siya kumongameli.
Iningi labantu lijabule ngokukhethwa kukankosikazi Ncube bethi bebevele bephila laye njalo ngumuntu osukumela phezulu kwezentuthuko. Unkosikazi Anna Moyo ucele ukuba umphathintambo osekhona engabalibali kodwa ulethemba ngoba ubevele esebenza labo kuhle.
Kathe sesikhangeleleyo njengomama weMinister of State sikhangelele ukuthi akhangele kakhulu ananzelele njalo omama bethu lapha kobulawayo ukuthi ngabomama abafisa ukuphakama baye phezulu ma business la kukho nje konke ukuthi baba ngabomama abaphakemeyo. Manje esikubonga kakhulu sibongela ukuthi uMinister of State lo esilaye ngumama ovele wazi kakhulu ngezinto zama projects, ngumama ovele obesebenza labo mama iminyaka leminyaka. Uthi simkhangelela ukuthi ngumama ozasinazelela kakhulu thina njengabomama bakokulawayo.
Unkosazana Nokuthula Sibanda oyisiphathamandla sohlangothi lwabesifazana ese-Women's League kuzanu PF uthi unkosikazi Ncube yinkabi endala.
Umama wethu uMinister of State sikhangelele ama-projects ikakhulu lezi mali zona lezi ukwenzela ukuthi sizame ukwenza lokhu nalokhu okwezandla njengoba ebekhethe umuntu ongumama abasenzele kahle kakhulu. We are very excited and okuningi siyakwazi ngoba silaye ephathini yinkabi endala udubo lwethu vele uyalwazi.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Viola Mpofu uthi bona bacela abancede ekusunguleni amabhizimusi.
Sifuna i-upliftment yabomama ukuthi ancede omama kuma-project, kuma-businesses, ukuthi omama bakwanise ukuqalisa ama-business abo babe self-reliant, bangabi bedependa kubobaba. That assists, that push esiyifuna kumama ukuthi asincedise in those areas. Some of us silama-plots, ma-farms, but asila nto zokuthi siqale senze njani. We have the land, but ukuthi senze njani. Just need a push bese sisebenzele.
ilunga leZip unkosazana Theresia Rwafa uthi bakhangelele ukuguquka komumo njalo ubulawayo usezathuthuka.
Njengabo mama sikhangela ukuthi into eziningi zisatshintsha njengoba selo minister onjengumama oyaziyo ngobulawayo ukuthi ibulawayo ime kanjani plus sike sasebenza laye engakabi nguminister.
Unkosikazi Nekhi Muzenda uthi ukhangelele ukuba unkosikazi Ncube aphathe omama lobulawayo ngokufanayo angabahlukanisi ngamabandla ezombusazwe.
Njengobona sesilo minister uminister omutsha sesikhangelele ukuthi yena abambe abomama bonke angakhethi ukuthi umama lo angabe lokuthi uyayenzela abomama abaziyo njengabanye abomama esijayele ukuhlangana labo. Yena kabambe umama njengomuntu wonke angakhethi futhi ukuthi lo ngowephathiphi lo ngowephathiphi umama ngumama kafananise bomama bonke.
Unkosikazi Ncube ubevele esebenza kukhansili yedolobho lakobulawayo ebona ngemisebenzi yezandla yabomama labasakhulayo kunye lakuzano PF. Ekusebenzeni kwakhe uqhube inhlelo zentuthuko ezimbalwa kanye lokuthengiswa kwemisebenzi yezandla yakuleli kwamanye amazwe. Iningi labantu lamukele ngenjabulo bethi bayazi ukuthi uzamela abantu ngempela njalo aqhube imisebenzi elakho ukuvuselela idolobho eselibhazalele ngesisu kwezentuthuko lemali. Yimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje-ke sokuisikhathi senu mazimbabwe mahle ukuthi sixoxeni kolapha-ke ngokukwethulwe kumzala Mthulisi Ncube othi sokumele idola leZimbabwe ukuthi libuyiselwe kancane kancane kwele Zimbabwe. Siyakwazi ukuthi yena uNcube ngumphathintambo wezemali kwele Zimbabwe. Ngile nhlahla ngoba lokuqala lapha okhona ecingweni uBillson Boyd. Billson Boyd, kunjani?
Ngiyaphila baba, kunjani la?
Ngiyaphila kakhulu. So akutsho wena ulibona njani udaba lolo?
Mina ngithi idola kalivuyiselwe yikho kuzatshengisa ukuthi i-cabinet kamnumzana Mnangagwa isebenza ngamandla, ngoba kungangena i-cabinet lokho esisebenzisa imali zakwamanye amazwe akusoze kusitshengisa ukuthi kule ngqubela phambili ekhona kumbe lokho esimi one down.
Kodwa-ke akusoze kube le nkinga liyana eyaka yabakhona yokuthi idola phela abantu bagcina sebelicholachola ligcine ligugudeka intengo yalo.
Konapho-ke yikho lapho esifuna ukubona khona ukuthi yi-cabinet ezimisele ukutshintsha impilo yabantu beZimbabwe. Siyakwazi ukuthi into ezinjalo zizaba khona and sifuna ukubona ukuthi bazazenqabela njani njengoba kuwumbuso othe wona usuzinike amandla okuthi ungasebenzela ilizwe leZimbabwe.
Phose lokugcina baba.
Mina ngakhuthaza umnumzana lo umtholi Ncube ukuthi ngaqhubekele phambili alibisele idola leZimbabwe silisebenzise ukwenzela ukuthi noma siphuma sesiya kwamanye manje njengokuthi kanje kunje so ngifuna niseBotswana ngikwenza ukuthi manje lekhaya ngizolisebenzisa idola lelo nditshintshe eBotswana mphiwe enye imali yangapha eBotswana.
Awubonike mfowethu, siyabonga kakhulu. Ye, sengilomunye-ke ubaba ecingweni lapha ukuthi ngizithini lobani. Mnumzana, kunjani? Kunjani baba? Kungazani-ke ucingo lwakhe alungeni ngemfanelo. Uyaphila yini mfowethu? Ukhona baba khona apha ecingweni? Angikuzwa kuhle. Kukhanya ngazani-ke ucingo lwakhe kungani aludopheka kuhle, kodwa limzwile ocina. Kodwa isikhathi sethu yiso sisidliwe umangoye. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye iindaba ebezikhokhela namhlanje. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi idola leZimbabwe sokumele ukuthi libiselwe ukwenzela ukuthi umnotho uthuthuke ngemfanelo. Ibandla leZANU-PF lithi abantu kabakhohlwe ngokhetho bakhe ilizwe leZimbabwe. Umanyana we-MTC Alliance ukhetha inkokheli entsha kulandela ukuguqulwa kwawo ukuthi ube libandla. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje ngolibalelisayo ngoKip Stube.